lingali tshona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama nguMike Wobe namhla kuhlelo sixoxa ngabatsha ngokuqhatheka kosuku lwe International Day of the Girl Child kuhlelo silomsakazi nguye osethulela uhlelo lwe Pink and Purple olukhangela indaba zokuthuthukiswa kwabesifazana elizweni namhla kuhlelo silothembi Fidar Thembi ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho mayelana ngokuqhatheka kosuku lwe International Day of the Girl Child.
I International Day of the Girl Child lilanga eliqhathekileyo kakhulu, lilanga that is recognized emhlabeni wonke jikelele ukuthi sibone ukuqhatheka komntwana wenkazana. Sibe kwazi njalo ukuthi umntwana wenkazana akusingomntwana nje ukuthiwa kumele ekhule esebenza emakhishini, eclean endlini, ekesim kani watcha njalo njalo mningi imsebenzi umntwana wenkazana angayenza eyezandla ngokuthanda kwakhe.
Inhlanganiso ye-United Nations iyasho ukuthi usuku lolu lujonge ukukhuthaza uzulu emhlabeni wonke jikelele ukuthi anikeze amantombazana amathuba okuzithuthukisa alinganayo labesilisa. Sikhangela umsebenzi owenzayo, ubona ngani bakhona na abesifazana abaningi abakumsebenzi wokuba ngumsakazi njalo liyathola na amathuba okuzithuthukisa?
Elizweni bakhona abesifazana benza umsebenzi ofana lalowo ngiwenzayo ukuba ngumsakazi, kodwa akulula ngoba lami ngangena nzima. If I can say, most of the shows esiwabonayo ziyabe zenzwa ngabantu abangamadoda, njalo amanye amathuba asiwatholi ngoba kuyabe kulama conditions sometimes ukuze uthole lelo thuba compared to umuntu wesilisa.
Nga sesikhangela uhlelo lwe Pink and Purple, ubona ngani uhlelo lolu luyasiza na ekuthuthukisweni kwabesifazane elizweni?
Luyasiza kakhulu ngoba abesifazane bayathola iplatform leyo ukuthi benelise ukuxoxisana labanye abesifazane labanye abantu jikelele emhlabeni, ngoba baningi abantu ababona umabona kuthi television noma ababe bebukela online ku-YouTube. So kuyabasiza ukuthi bethole i-exposure and sixoxisana labantu abafundileyo abafika emazingeni amakhulu. So khonokho lakho kuyabanika amathuba ukuthi bekwanisa ukushowcase ama-talents abo.
Gqiba ingxoxo yethu Thembi ngokuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kubontanga ikakhulukazi abesifazane.
Amazwi ami okugcina okukhuthaza abontanga ikakhulu abesifazane ukuthi asithatheni indawo yethu singasabi. It's not easy, kodwa isibindi silaso sonke. Kwesinye isikhathi kuthatha isinqumo ukuthi wena uzitshele ukuthi into engifuna ukuyenza angisoze ngiphumule until amaphupha amefezeka. And amaphupha ayafezeka as long as usebenza nzima. Akula nto that is given to umuntu on a silver platter. Akula nto ebuya nje uyayisebenzela. Nxa noma kuyukuthi ufuna ukuba ngu-sportswoman, uyavuka ekuseni uqala ukugijima. Nxa ufuna ukufunda ube ngudokotela, vuka ubale. Noma kungaze kuthatha isikhathi esinganani, kuzafezeka kuphela ngelinye ilanga.
Zulukanti abasithanda ukubonga uThembi Fidar ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibilizo lokandaba uhlelo lwabatsha olwe The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngalokho abahlangana lakho elizweni. Sengitshaya phansi isivole evalelisayo ngenjabulo. Igama lami ngoMike Wobe, thwakazo muhle zimpapo muhle, bye bye.